Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi omuhle ngolwesihlanu mhlaka 2 kumpalakazi 2022. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, isihudulelwe emthethwandaba phezu kokwala kwayo ukwethula uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota olwe-Electronic Voters Roll. Umongameli wele South Africa, uMnumzana Cyril Ramaphosa, ubikwa esesimeni esibi ngemva kokufunyanwa elicala elokwehluleka ukuphatha kuhle udaba lokutshontshwa kwemali eplazini lakhe engena ku-$4 million. Kwezemidlalo, abasekeli beGermany basele bewisa izimathonsi ngemva kokukhahlelelwa phandle kweqembu labo kwimidlalo yeWorld Cup. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli wakwele South Africa, uMnumzana Cyril Ramaphosa, uphakathi kokuqhoba amathambo engqondo ngela kusasa lakhe ngemva kokufunyanwa elicala lokungaphathi kuhle udaba lokutshontshwa kwemali engena kuzigidi zamadola emelika ezine i-$4 million eplazini lakhe lephalaphala. Lokhu kuvezwe yihofisi yakhe izolo. Iqula elakhethwa ngusomlomo wedale lephalamende ukuthi licubungule lolu daba lethule impumela yalo izolo ekhomba ukuthi umongameli Ramaphosa engaba wephula umthetho ngokwehluleka ukumangala lolu daba emapholiseni kanye lokucela umongameli wakwele Namibia ukuthi ancedise ekuthungatheni ababetshontshe imali yakhe. Inkokheli yebandla elibusayo kwele South Africa ele ANC ithi izahlangana phezu kwalolu daba namuhla. Abanye bathi uRamaphosa ulakho ukwazisa ukuthi usetshiya umsebenzi. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho, eZimbabwe Electoral Commission, isihudulelwe emthethwandaba weHigh Court inhlanganiso ezimeleyo eProject 4263 phezu kokwala kwayo ukuveza uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota olugcinwa kumitshina yamakhompyutha olwe-Electronic Voters Roll. Amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ayiwo amela linhlanganiso afikise udaba lolu yenkantolo izolo. Umqondisi weProject 4263 uMnumzana Yangasen Matete uthi bathethe lelinyathelo ngemva kokuzama kanengi ukuthi iZEC ibatholise ivoters roll kodwa isala. Ngevike phelileyo, umeli weHarare North edale lephalamende uMnumzana Alan Norman McCann olilunga lebandla le-CCC laye uvule icala ebophisa ikhomishini le phezu kodaba olufanayo. IZEC ithi kayila electronic voters roll. Ithi abafuna uluhlu lolu kumele bathenge ivoters roll edindwe emaphepheni. Yona ethi ibiza inkulungwane zamadola aseMelika ezingamakhulu phose amabili $187,000 ukwalolunye. Kodwa abenhlanganiso ezizimeleyo kanye labamabandla aphikisayo bakhuza umhlola phezu kwalimbhadalo besithi inengi kakhulu. Ngenyanga edluleyo, enye yalezinhlanganiso e-Election Resource Center imangalele iZEC e-High Court isithi ifuna yehlise lintengo. U Uno bala jikelele we United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi ukuguquka komkhathi izimpi kanye lokoma kwempilo ngenxa yobuyanga ngokunye kwembangela zokuhlukuluzwa kwabesifazana emhlabeni jikelele. Ukuteresh wethule amazwi la enkundleni yeTwitter enanza umkhankaso we 16 days of activism against gender-based violence. Lo mkhankaso uqale ukunanzwa mhlaka 25 kuLwezi emhlabeni jikelele ngenjongo yokuqeda udlakela oluqondiswe kubomama labantwana njalo uphela mhlaka 10 kulinyanga. Namuhla inhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eVeritas Women ithi inxusa izizalwane zeZimbabwe ezifisa ukuphatheka kumkhankaso lo ukuthi zivunule impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka. Ithi njalo kuza kuba lombuthano esibhedlela seHopley eHarare lapho kuzakhulunyiswana khona ngokuvikela abantwana kubadlwenguli. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso unkosikazi Laina Ndiweni.
IVeritas Women luhlelo oluqondane lokuphakamisa amalungelo, imithetho lenhlalakahle yabantu besifazane. Ngosuku lwesibili olukampalakazi iVeritas ihlanganela nomhlaba wonke jikelele ekukhankaseni insuku ezilitshumi nasithupha ezokulwa nodlame lokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Zikhankasa ngokugqoka impahla ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka.
Luzabe luqhutshelwa ngaphi lolu hlelo?
Sizaliqhuba esigodlweni esikhulu seHarare esibhedlela seHopley. Ngalolu hlelo sijonge ukuxoxisana nokulimukisa abesifazane ngemithetho, udlame kanye nenhlalakahle yabo. Silokukhathazeka okukhulu kakhulu kuhlukunyezwa kwamankazana ngokocansi, behlukunyezwa ngabazali babo abesilisa kanye labantu abasondelene nabo okumele bebavikele ezimbulini abahlala kizo. Ngalokhu-ke sinxusa uzulu wonke ukugqoka impahla eluhlaza okwesibhakabhaka. Sicela iziphathamandla ezifaneleyo ukuthi zithathe amanyathelo aqinileyo ekuvikeleni izingane ikakhulu amankazana.
Ungathi uhlelo lolu luqondane lobani njalo kulokunye yini elizakwenza mayelana lokukhankasa litshengisela insolo yokudlwengulwa kwabantwana abancane?
Uhlelo lolu luqondane lozulu wonke jikelele ukuze siphathisane njalo silimukise ekuvikeleni udlame lwabesifazane lamantombazane. Sizabe ugatsha lwethu umtholampilo, isibhedlela sosizo lwezemthetho, umuntu wonke ukhululekile ukuxoxisana lathi mayelana ngokuhlukunyezwa, ukuncindezela abantu besifazane. Ngosuku lokuxhasa insuku lezi sizahlanyela izithelo, izihlahla zezithelo ezitshiyatshiyeneyo ezizaba yisikhumbuzo sokunanzelela, ukuvikela kanye nokunakekela abantu besifazane. Uzulu wonke uyanxuswa ukuthi ahlanganele lathi, sibambisane ndawonye, sixhase omama lamantombazane kusuku lezi zokuvikela ukuhlukunyezwa kwabesifazane.
Unkosikazi Laina Ndiweni ngowenhlanganiso emela amalungelo abesifazana eVeritas Women. Ubexoxa ecingweni loGaina Gumede Saidi weStudio 7. Isakhamuzi seLupane unkosazana nokuthula moyo ofelwe izinkomo ezilitshumi lantathu ngemva kokutshaywa ngumbane ngeviki edluleyo uthi ikusasa lakhe labantwabakhe abahlanu selibuvilibane ngoba abasela ndlela yokuziphilisa nanku bebethembele kulezi zifuyo. Uthi inkomo lezi bezimnceda kakhulu ngoba ubethola uchago kuzo, alime ngazo, athengise izilimo, abhadalele abantwana ama-school fees, abuye abathengele ukudla lezembatho ngenzuzo ayitholayo. Umamoyo ohlala eLupane esigabeni seMpembesi 1 Resettlement Village 25B kuward 23 njalo otholakala kunombolo ezithi plus 263-771-906-014 uthi abenelisayo bengamphathisa ngezigqoko ukudla kumbe imali.
Izihlobo zami ngilahlekelwe izinkomo ezitshayela izulu. Izihlobo zami ngiphakathi kobunzima ngilemuli labantwana abangu-5. Okuqala, umntana wami wokuqala akafundi, uhlala ekhaya ngoyade encedisa ukulima. Owesibili uphumele 5 last year and then lonyaka ube supplementa, so ayingakwazi ukuthi engaphuma lezi ngakhi. And then owesi-2 ungu-form 2, owesi-3 ungu-grade 4 uya ku-grade 5 next year, okugcina ungu-ECD B next year uya ku-grade 1. Uma ngithengisa amabele ngiyenelise ukubathengela izigqoko. Zihlobo zami ngiphakathi kobunzima, ngicela uncedo. Ngiphakathi kobunzima engingabatshela bani. Omunye lomunye kazizwe elesihlelo abami bebhadalelwa zinkomo, bebezenelisa ukudla, ngilima bazuze uchako. UNkulunkulu alibusise abazayenelisa ukungceda. Ngiyakhala zihlobo zami abantu abami kumnyaka ozayo ukuthi bazafundiswa ukuyi usizo lokuthi nje abantu abambathole ukufunda, bathole impilo nje, ukuthi beqhubeke bephila besidla njengasuku zonke, begqoka, bethola isepa, bethola konke nje okufanele bengafundanga. Impilo sokuyimfundo, impilo yokuthi umntwana adle, agqoke, awatshe. Pho-ke ibhenki ithile, zihlobo zami njele ibhenki, ondingayo ngandithola enambeni +263 77 umuntu ongumama. Hayi angazi, angilala ngithole ibuthongo. Oyamukelayo akabusiswa, kodwa kubusisa ophayo. Ngimadolonzima ngibuthakathaka lasemkhulekweni lokuthi ngaqonda ngathi le msebenzi kayitholakali ukuthi ngiyedinga umsebenzi. Aluba ngabe imisebenzi yatholakala benzadinga umsebenzi, ngikwanisa ngiyenelisa ukuthi ngisebenzele abantu abami. Pho kunzima hlobo ukuthi ngizaqonda abantu abami ngizabaqondisa ngaphi.
Unkosazana Nokuthula Moyo isakhamuzi seLupane esifelwe izinkomo ezilitshumi lantathu ezitshaywe ngumbane. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni? I-Herald ithi umgcinisihlalo wekomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo elizweni eZimbabwe Anti-Corruption Commission, uNkosikazi Joyce Matanda Moyo, uthi izisebenzi zemithethwandaba eziningi zikhohlakele. I-News Day ithi uZulu weZimbabwe usebhekane lokukhwela mahlayana njalo kwentengo yezinto ezitshiyeneyo ngalesi sikhathi kuyiwa kukhefu leKhisimusi. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Selibonani Studio 7. Mina ngibuya le matambeni komthalandoda, iligama engingazibiza ngalo. Ngizwa usizi kakhulu, ma upresident ebize edlalisa imali kanje, enikana lama MP leziphatha amandla zakhe imali ukuthi esibhedlela akula mithi, umgwaqo alungiswa, amadamu agejwa. Ithaipe kapresident enjani nje? So kunzima lokhu, kunzima lokhu. Ugawule la uzowavuma ukuthi hayi, yabona kizanTF yabheda, hayi uzowavuma ugawule ukuthi hayi imali yadlaliswa. Ngiyambongela ngokulokulahleka nyani ugawule, kodwa ke namhlanje hayi uzowangena endleleni. Ngingilekela uPane yonke NTH 41.
Hey, Studio 7, salubana ndinjani ngapho? Siyabonga indaba ezilohlonzi. Hey, besingaba yini ngaphandle kwendaba zeqiniso, besiyoyisuthi propaganda, siyabonga. Udaba lwami lulapha, kuthini, ngiyaqala ngqangqangqa ukuvumelana lobaba uGawule. Ngiyaqala ukumuzwa naye ekhuluma ehambisana lonini ukuthi i-40,000 is too much. 40,000 US dollars. Iningi impela kakhulu. Endlela yokuthi khona osalungazi ukuthi khona bayithole kanjani laba bantu njalo bayiphiwa nje ngodaba lokuthi bathi khona bazo ibhadala njani nini ezibhedlela akunalutho ezibhedlela kunalithi kodwa kutholakala ukuthi abanye bathola 40,000 US dollar abanye 500 US dollar imali leni ingasiza ezibhedlela kakhulu kakhulu kakhulu. Ngiyaqala ukuvumelana nobaba uGabo le mpela ushaye khona. Ngiyabonga
Ntungamili Nkomo lani lonke basakazi baka Studio 7. Eish, lami ngithi ngiphawula. Yazi izano sivulele ilizwe izano. Ngiyamangala ngogawulela lo thuba abatshona bekhulumela izano ngani le nto eyenzile esizweni saseZimbabwe. Izano ivulele ilizwe, ivulele umkhonomi yabulala lemvelo nje sayiphiwa uNkulunkulu. Ivulele izano TF. Ngoba awubuki mabe thatha leli lizwe kuSmith. USmith wayele mthetho wakungalinywa duze lomfula, kwakuvikelwa imfula, kuvikelwa amadamu, kuvikelwa izilwane nje zasendle zazivikelele. Bangena bona nxa usapothi izami ungaze ubulale iziphi izilwane ezilongo sikuphambili ngezami p f awubotwa awulalutho lwezilezi. Yabona kwelakithi amadamu lemfula kugcwele idaza abantu sebelima bezivelima umfo bekhuleka nje ukuvikela imvelo nje sayiphiwa nguNkulunkulu for mahara singasavala umkhonomi aleli bandla leli lizwe leli lizwe. Uyabona uSmith, umbuzo kaSmith, uSmith wayengumlungu wayeyithanda ngcono iZimbabwe kulezayo ngoba wayevikela kwakusenziwa amakaniwa kusenziwa yonke nje into yokuthi ivikele idamu. Bona bangena omnangagwala bomgabe bathi abantu bezilongo bebavotela limani akulamthetho. Kambe ilizwe linjani ngeke linamthetho kodwa ngoba nawumlandeli wezami wenza umathanda nje uyazenzela umathanda uyelilima ukhosi umfula ugcwala udaka amadama akayenzile babulela ilizwe laba bantu angazi ukuthi uthuma logawule bayithatha njani nale into ngoba ezimbabwe kumpuza edlenini nje uyazenzela umathanda ezilongu supporta izanu p f bebe sebevalela nje labo abangabe besupporta amanye amaphathi kodwa ezilongu supporta izanu p f can do whatever you want.
Sarubona ngiyabingelela abantu bakithi kumele umorris khumlano wokongwena ngokuzalwa ngisetholotha komati. Ngidlala esikhathi ngilapha ebhola ngokokusebenza okuphanda esemadlelweni aluhlaza. Singamadlela aluhlaza njengoba kithi kunzima kangako. Hhayi kakhulu zihlobo zami siyabonga, siyathokoza kakhulu elisenzela khona ukusifakela indaba imihla lamalanga, indaba eziyizindawo zakithi esizidinga. Siyabonga. Naloko engigqugquzela kakhulu ukuthi asambeni siyevota abafisayo ngoba lokhu okwezani lokhu kuyasihlukumeza kakhulu. Manje into ke ngisagxila entweni eyodwa, ngiyayizi i-MRP inkinga yayo into esingayivotela ilobandlululo. Abantu be-MRP lobandlululo bantu bakithi bandlululweni lalo lukhulu linayo ngabe likhankasa lidinga ngendlela enhle. Lokhu ukuthi libe licwasa amabandla lokhu lithi leli lindle leli lindlambondi kule nto ongasiza ngayo lokhu sawabantwana basesindebeleni. Lungisani laphana kube right uma lifuna ukuvotela livotele indlela enhle, hhayi lokhu ukuthi laqumisa ilizwe kwatha kwacima zonke lezi ndlambondi kungalisiza lokhu.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. I-Reuters ithi amasotsha kwele-Somalia alwisane labahlamuki beqembu le-Al-Shabaab avulala abangama-40 izolo. IReuters ithi njalo abahlamuki bakwele DRC abeqembu le M23 bahlasele abantu makhaza babulala abangamachumi amahlanu. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. Ngolwezi, uhulumende weMelika uphatheke emhlanganweni weKimberley Process oqhutshwa kanye ngomnyaka eGaborone kwele Botswana. IKimberley Process yinhlanganiso yamazwe omhlaba eyasungulwa ngo-2003, eletha ndawonye ababambiqhaza abachiyeneyo ngenjongo yokwenqabela ukuthengiswa kwamadayimana avela emazweni alezimpi, ethengiswa ikakhulu ngamalwecatsha ukuze athole imali yokulwisana labohulumende abakhethwe nguZulu. Kumbiko oveza imbono kahulumende weMelika phezu komhlangano lo, ugatsha lweState Department luncome kakhulu eleBotswana, lona elasekelwa yiyo iMelika ukuthi kube yilo elibamba lomhlangano lonyaka. IMelika ithi eleBotswana liqhuba inhlelo zokwemba ngendlela eqondileyo okwenza lamukeleke kumsebenzi wokukhuthaza ukwenjiwa kwamadayimana ngokucacileyo. EleMelika selilesikhathi ligqugquzela ukuthi kuqheliswe ingcazelo yamadayimana agejwa lapho kulezimpi khona ama-conflict diamonds. Umuntu wonke ogqoka kumbe osebenzisa amadayimana kumele abeke ithemba kuKimberley Process ukuthi ibe leqiniso lokuba amadayimana wonke avela lapho okuhlonitshwa khona amalungelo kaZulu. EleMelika lizaqhubeka liqhuquzela lokho. Olunye udaba olube segudwini emhlanganweni oqhutshelwe kwele Botswana lo ngolwemithetho yalinhlanganiso esetshenziswe ngele Russia lele Belarus ukuvimba ukukhulumisana ngomthelela obangelwa yokuhlaselwa kwele Ukraine yiRussia, kanye lokuthi iKimberley Process kumele iphathe njani udaba lwamadayimana avela kwele Russia. IMelika lamanye amazwe adlelana layo ayefuna ukuthi umhlangano lo uhlafune lezindaba. Umsekeli kanobhala weMelika obona ngezenotho lamabhizimusi uWhitney Bird uthe, umhlaba awungeke ukhangele eceleni usekela iRussia ihlasela abantu baseUkraine okulilizwe elililunga leKimberley Process. IKimberley Process kumele ikhangelisise ukuthi iRussia iyazilandela kuhle na izimiso zalinhlanganiso ezigoqela ukuthi akulamadayimana avela elizweni elisempini amele avunyelwe ukuthengiselwa amazwe omhlaba. Lanxa ukukhulumisana ngalolu daba kwenqatshelwe, incwadi eyabhalwa nguBhedi lencwadi ezabhalwa ngamanye amazwe zafakwa kumbiko okuphetha lomhlangano. Okokugcina, ugatsha lweState Department lwaveza ukuthi ele United States of America liphatheke kabi ngokulwisana okuselizweni laseCentral African Republic kanye lomthelela limpi elawo ekuthengisweni kwamadayimana alo. EleMelika lathembisa ukuqhubeka likhulumisana lohulumende weCentral African Republic ukuze kubonakale ukuthi imilayo yeKimberley Process iyalandelwa lokuthi amadayimana la athengiswa ngendlela kungephulwa izimiso zalinhlanganiso. IMelika izimisele ukulondoloza ukuthengiswa kwamadayimana ngendlela eqondileyo njalo izaqhubeka isekela iKimberley Process. lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezenguqu abasekeli beqembu leGermany basele bewisa izimathonsi izolo ngemva kokugunyulwa kwaleli qembu emidlaleni yeFIFA World Cup lanxa nje linqobe iCosta Rica 4-2. IGermany yehluleke ukudlulela kuhlandla elilandelayo eleGroup of 16 ngoba ayitholanga imiklomelo eneleyo kweminye imidlalo yayo emibili. Lokhu kuphe iSpain ithuba lokudlulela phambili lanxa nje inqotshwe iJapan 2-1. IMorocco ibe liqembu leAfrika elesibili ukudlulela phambili ilandela iSenegal ngemva kokunqoba iCanada. Sibuze intatheli yezemidlalo uJafet Ngwele Dube ukuthi uthini ngokuphuma kweGermany kule midlalo lanxa nje lingelinye labo maqhuzu kwezenguqu emhlabeni jikelele.
Izimanga Ntunga, nizimanga lezi. Ngoba bengacabangela ukuthi iGermany yabe sibuyela ekhaya nje after first round. Besiyikhangelele njengamathimu yamanye amathimu nje azafika kufinal, kodwa hhayi khanya kwehlule. Germany yehlule kuzwinela igame yayo yokuqala idlala leJapan. I think that was the most crucial match for them. Kade beselanda iSpain lapho igame yabo yesibili, hhayi kwagcina kuyi-draw ngani kwehlula ukuthi bawine. Last game week asebebuya khona sebewina, kodwa hhayi i-World Cup nje ngamagame amathathu i-first round. Kufuna wona lawo amabili ubone la ukuthi inye yakhona uyanqoba, ngoba bamele beyokugcina, hhayi akulanto ehambayo. Hhayi siphumile, hhayi besiyikhangelele sithi kumbezaya phambili, hhayi kodwa inguqu ibhora linjalo, wathi ibhora liyagiqika, liyagiqika kwesinye isikhathi kuyabe kuphansi, kwesinye isikhathi kuphezulu. Sithabele iJapan laphana, hhayi ukuthi ihambile yaya phambili. Asazi ukuthi siya phambili izokwenza njani, kodwa hhayi ibhora lakhona kudlalwa ukushintshana nje. IGermany siphumile, sidibana sibona amanye amaqembu ukuthi ayenza njani. Ungabuya ungabophanga amabhotsi, ungaphakamisanga amasoks akho, hayi aphuma.
ICameroon leGhana ubona zidlala njani?
For Africa sekungena amaqembu amabili kuma-quarter finals, iMorocco leSenegal. Bekungaba kuhle nje ukuthi kungaba lelinye iqembu elingahamba lalo lengena, sibe lamaqembu amathathu ahambayo kuma-quarter final, kwenzeka ukuthi mhlawumbe singaba lethuba sokuthi elokuthi i-Africa layo ibe leqembu kuma-semifinal. Amagame akusasa, hheyi, anzima lawa ngawokugcina, and wonke amaqembu nje abe sefuna ukuthi awine ukwenzela ukuthi i-position yawo laphana isiya kuma-quarter finals baphumele phezulu. Hheyi, iCameroon kunzima, idlala leBrazil. Brazil are the favorites, abakadliwa. Yiyo i-team nje ebengani consistent, yiyo i-team ebengani yadlala. So hey, ukuthi iCameroon laphana ingatsha iBrazil, hayi angiboni. Kodwa sekumele bangene babophe isiqini bebadlale lawo, babone ukuthi kuyini abangakwenza egroundi. Ukuthi iGhana le Uruguay, ya lakho lapho kuthambanga, iGhana akumelanga nje ixegise, akumelanga ixegise ngoba ingaxegisa nje ingatsha. Kodwa hayi, ngiyibona ngani lethuba. Ngiyibonile thuba lapha lokuthi ingakwanisa ukuthi inqobe iUruguay. Ithuba likhona, kodwa hayi kuyabemele babophe, akumelanga baxegise.
UJafet Ngwele Dube yintatheli yezemidlalo. Asazi-ke ukubana iyozala nkomoni iGhana idlala le Uruguay lamuhla, kuthi iCameroon yona izanqikilana leBrazil. Abanye bathi suicide le uCameroon, kanti abanye bathi hayi isithembile layo iCameroon izamelana layo iBrazil. ISerbia inqikilana leSwitzerland, kuthi iPortugal eka Ronaldo yona izanqikilana leSouth Korea. Kwanele mthwaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Olivale lisayo nguntungami linkomo nkololokwana wamatukanduna mukhwezvanana makamu wangu kakale mubene weekend yakanaka toboka.